sihlangene eHarare province ligoqe umdlalo wokunanzelela ilanga le June 16 lapho eHarare banxusa njengonobhala jikelele wabontanga ngezanga ba-addressa ngikhuluma labo ngendaba ezijiyeneyo ezithintathinta kakhulu ontanga lengqubela phambili yabontanga.
Yiwaphi ama-issues okhulume ngawo kulo mkhosi?
Ngiqinise indaba yokuthi ama-youth mangasetshenziswa ngokubangela udlakela kungaba semabandleni ajiyeneyo kumbe kwezombangazo jikelele eZimbabwe, kodwa baqine bona ukusebenza into ezithuthukisa impilo zabo. Badinga imisebenzi, badinga izikolo, badinga ama-projects, njalo bengavumi ukusebenza kwama-politicians ukwenza izinto ezingase zibancede kwelakusasa, ngoba nxa kuyimbozi kumbe lijele kumbe kuyini akulandi lowo mkhokheli yabe kuthumi kuza kuza kuwe kungena usithi ekuhle emzini wakho wena ngokwakho njengomuyuthi oyabe ebangele udlakela lengxube evange endaweni ezijiyeneyo.
Lona ilanga lika-June 16 liqakatheke kangakanani kwabatsha?
Ilanga lika-June 16 liqakatheke kakhulu kwabatsha ngoba liyasifundisa ukuthi njengabontanga kusuzanga simelele omunye umuntu ukuthi azosikhokhela. Kumele sithathe izinto ezisemandleni, sizifake ezandleni zethu, sizenzele izinto zethu. Njengalokhu okwenzakala kuhekta belwela ilungelo labo lokufunda besilwa against i-segregation eyenzakala e-South Africa. Bona bodwa njengontanga bazimela balwela into zabo, and i-legacy abayishiyayo inspire ama-youth umhlaba wonke jikelele. So besicela bethi njalo sikhuthaza ama-youth ukuthi asizibathatheni into sizenzele izinto zethu. Singamele ukwenzelwa engaba ngubithi, engaba ngumankoma, engaba mbani, asizenzeleni thina sodwa njengama-youth into zethu. Lapho esilama-problems khona sifaka amakhanda ndawonye ama-problems, but ikakhulu siqine ngendaba zezikolo, ngendaba zama-project, ngendaba zemisebenzi, ngendaba ezenza ukuthi sifakhe izimpilo zethu, sikhokhele namhlanje njengama-youth, siphinde sikhokhele njalo.